Ikomiti kahulumende weMelika ebona ngobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe izahlangana ngeviki ezayo ihlaziya okwenzakala eZimbabwe ngesikhathi uhulumende kamongameli Barack Obama esithi ukhathazekile kakhulu ngokwehluleka kweZimbabwe ukulungisisa indaba zombusazwe kanye lokuhlonipha amalungelo oluntu. Umsekeli kamabhalane obona ngobudlelwano beMelika lamazwe eAfrika uDr. Shannon Smith obekuqula elethekelele eZimbabwe kumaviki amabili edluleyo uthi akula nguquko esithe yabakhona kundaba zokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe kanye lokulungisisa ezombusazwe.
We met extensively with people in and out of government to talk about the human rights situation.
Sahlangana labantu bakahulumende labangekho kuhulumende sakhulumisana ngodaba lwamalungelo oluntu. Sakhuluma ikakhulu ngodaba lukamnumzana Itai Dzamara. Ukunyamalala kwakhe kuyasihlupha kakhulu.
Lanxa iMelika iqina ngokuthi izijeziso eyazethesa eZimbabwe zizaqhubeka zikhona, osomabhizimusi baleli lizwe baza kwethekelela eZimbabwe ngeviki ezayo ukuyadinga amathuba okuvula amabhizimusi. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe uDr. Nkululeko Sibanda ukuthi kungani osomabhizimusi beMelika besiya eZimbabwe yena uhulumende wabo esithi kakazimiseli ukudlelana lele Zimbabwe.
Khonokho abakuthile ukwenza ukuthi amabhizimusi abo athi nxa esethola izivumelwano lohulumende weZimbabwe athole amabhizinisi angcono.
Umsekeli webandla leZANU-PF umnumzana Morris Ngwenya uthi vele kunzima ukuthi iMelika idlelane kuhle lohulumende kamongameli Mugabe ngoba engayisiso sikhothamathe.
Ama-Americans bavele kanjalo kulalutho abangaluvuma ukubana luhambe ngendlela enhle nxa kubuswa ngohulumende kumbe libandla elentandakazulu ngoba bona abakufunayo nokuthi kubuswe yilabo ababe bebatshele okokwenza.
Ngolwesithathu ikomiti ye-Congress ebona ngobudlelwano baleli lizwe lamazwe e-Africa izahlaziya umumo weZimbabwe kanye lekusasa lobudlelwano phakathi kwamazwe omabili.